Umhlangano lo uqoqwe inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, imanyane labe Betterment Foundation, iBulawayo City Council, kanye logatsha lukahulumende olwe Youth Arts and Creation. Abantu babuthane eLarge City Hall bebonisana kanye lokunikana amacebo ukuthi bangenza njani ukuthi bavikele intsha ukuthi ingachaphazi impilo ngokunatha utshwala, izidakamizwa kanye lokuya emacansini bebaningi emcimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu parties. Amavuzu yimicimbi eyenziwa ngabasakhulayo nxa izikolo zivalwa lalapho sezizavulwa. Unkosikazi Sinqobile Ndlovu Tema, owenhlanganiso ye Junior Chamber International kobulawayo, uthi kuningi osekukhulunywe ngodaba lwemicimbi le.
So kulezinto eziningi ezikhulunywe about indaba le yamavuzu. So okwenzakale namuhla kuyasincedisa ukuthi sibe le comparative baseline. Xa sesenzile research sesizabuyela back to izinto eziphume ku-forum lay bese sibona ukuthi kuyafanana yini lezinto esizithole ku-research kumbe umehluko ungaphi. Khathesi ku-forum abantu bakhulumile ama-proposed interventions, but through research yethu sizaphuma maybe lamanye ama-interventions. So sizahlanganisa konke and hopefully sibe lombono towards a sustainable solution.
Unkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo we-BUPRA, uthi ukhangelele ukuthi baguqule impilo yabantwana njengabazali kungumlando wabo.
Esikhangelele ukuthi siguqule impilo yabantu abethu ngoba ivele phakathi kobunzima. Kodwa phakathi kobunzima abantwana ayisibo abalomlando kakhulu. Abahlobulandu kakhulu yithi abantu abadala. Yithi esithengisela abantwana ama-drugs wona la akhulunywayo. Yithi esila izindlu ezihaywayo zisetshenziswa kube ngamavuzu party. Ubona yona libithi ebengikhuluma ngayo engutsheni. Iphuma nabantu abadala engutsheni. Bazoyithengisa beyithengisela abantwana. Nama-drugs wona la athengiswa ngabantu abadala. Sithanda imali kakhulu. Uhlupho lwethu esilalo yikuthi sithanda imali, asilandlela, asibekezeleli indlela yokwenza imali ngendlela eziqondileyo. Yithi abadala esingenzi kuhle. Wonke umuntu omdala ngendaba yama-drugs lamavuzu parties is to blame ngoba asizange sime eqinisweni ebantwaneni bethu. Ngithanda ndaba ngoba isowami.
Unkosikazi Chabalala uqhubeke wathi amapholisa lawo akancedi lutho ngoba efumbathiswa lapho kuthe kwadingakala ukuthi abophe abaqoqa limcimbi.
Okunye futhi okwenzakalayo kakhulu ngamapolisa, umthetho kawukho, amapolisa agangi la corrupt, ayathengwa ngezimali, babotshwa abantwana, umama yena lo umakadeve adize, uyazidizela nje, adize ukhangele, so uyangeka uhawule wena usithi uyabanjwa. Badiwa ukudla badla, amapolisa awenzi kahle ngoba yibo esibathembileyo ukuthi bo abangakhontrola, abangavala konke lokhu ngoba yibo phela ababamba umthetho. Nginje ngaze ngimama lo ngimbone ngimbambe ngimtshaye ngimthini yime ngicela ngakho ngiseche njoba sisho kathi sithisa saphi lo suchet ye 10000 esi yisenda brothers lafanele ukuthi isenda lo what ngoba sakhuluma ukuthi umama lo uthenga samathoti ediyathengisa ulokho ekhona ehlala khonapho ewathengisa kathuthanga izakhamizi zazimtshelile zatshela lo mthetho ukuthi uma hadebe kasuka edinga indawo kwenye indawo sithe sicela amapolice athi asozasuka.
Umbalisi obekulumhlangano umnumzana Mlungisi Ncube uthi sekunzima ukuthi labo benze umsebenzi wabo ngomthetho osukhona.
Challenge esikhona these days ukuthi singathi thina umthetho kawusavumi ukuthi senze kuhle umsebenzi wethu ngoba uchaya usavunye. Ungazama ukukhuluma lo mntwana umkhuza the next thing uyakureport emapholiseni ukuthi sengichayiwe sengithethisiwe. And enye challenge ekhona ukuthi abazali angazi ngithi umbe abasengabazali bakudala ukuthi sebenakekele abantu abakuthi umntwana engaze le problem efuna ukuthi sikhulumisane kwese sikhathi ababizi ukuthi babuye lizokhuluma but ababuye kuyathiwa adilani lakho khona ngapho. So at the end kasakwanisa ukuthi sikhulume sibonisane ukuthi abantwana singabenza njani. So yikho sesihlangana nama-problems anje abantwana sebesilahlekele njengamateacher singazi umbe abadala lokhu.
Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukukhathazeka kakhulu ngalokhu okwenziwa yintsha ukuthi bazidlalisela ikusasa yabo eqakathekileyo ngokusebenzisa izidakamizwa kanye lokuya emacansini bebancinyane ukuthi basengozini yokubanjwa imikhuhlane eminingi. Bakhalaze kakhulu ngokuthi umthetho kumele udlale indima yawo ngokuqondileyo ukuze basindise impilo yentsha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.